Njengokwethembisa kwethu namhla sisungula uhlelo olukhangelane lezemaphandleni. Siqoxa lomnumzana Raphael Mthombeni, umkhokheli wenhlanganiso ye-International Fountain of Hope. Yona encedisa izakhamizi ezifuna ukuqhuba inhlelo zokulima ngokuzigebhela izikotsho. Baba Mthombeni, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba Nkombo, ngiyabonga ukuthi sixhumane emoyeni.
Akusitshele ngelikwenzayo.
Sisebenza sisizana lezakhamizi ukuthi zithole amanzi, zithole ukudla. Okwakhathesi ngingathi siseMathebeleland South leMathebeleland North. Kulapho esisesekhona singakaze sichake siye kwezinye indawo. Engingakutsho ukuthi singaba le ndawo eziphose imigodi esiyigebhileyo okwakhathesi ingu-8.
Zihamba njani inhlelo zokulima lapho elisebenzela khona?
Khathesi njengoba kunje balimile umumbu, kodwa ke ngenxa yokutshisa lokho kube khona izigaba eziningi akuphumelelanga ngaphandle kwenkayi. Ingadi eselukampa enkayi yenze kuhle kakhulu kwezomumbu, ngoba into yakhona kule system esiyisebenzisayo okuthiwa ikuthelezela ngegapha, okuthiwa yi-bucket drip system. Yikho ke iyancedisa ukuthi ingadli amanzi kodwa ube lesivuno esikhulu.
Ngaphandle kwelukampa enkayi khonapho likuziphi ezinye izigaba, njalo yiwapha ama-irrigation ongathi aphumelele ukwedlula amanye?
Eyiyo ingqungquthela yakhona yikafusi eGwanda South, iyo ezikhokhelayo zonke. Bese kulandela yona le nkayi elukampa, bese kulandela iLukhontshwana eTsholotsho, bese kulandela i-Irisville esigodini, bese kulandela ezimnyama ePlumtree. Bese kusiza phakathi koBulawayo ngaphandle kwakoBulawayo lapha neluveve kule ngadi khona laphana eyenza kuhle kakhulu, le Newton West kule ngadi yenza kuhle kakhulu. Bese siseqa sisiya laphayana eNsango eShangani.
Imali yokuqhuba lezi nhlelo Mthombeni liyithola njani?
Imali yokuqhuba lezi nhlelo siyithola kanzima kakulula. Silabangane lapha lalaphana, siyaqoqa lapha lalaphana, kulama-church lapha lalaphana abancedisayo. Lawe khonapho ngiyakucela ukuthi ukungincedise ukuzuza leyo mali.
Ubona umdlandla wokuqala uhlelo luqakatheke kangaka, uthole njani, uvele ngaphi?
Mina ngisebenzele eZimbabwe ikakhulu eMathebeleland North kakhulu. Ukuhlupheka kwabantu akusikho ukuthi khona into engiyiphumputhayo. Yikho ke ngithe ngifika lapha kuleli lizwe ayikho into eyangithakazisayo lapho kubona inotho le lapha konke lokhu. Kodwa ke ngakhumbula ukuthi aluba ngabe umuntu uyathola nje imvuthuluka eziwa ngaphansi kwamatafula laba bantu, ngiyenceda abantu bakithi.
Abangathanda ukuphathisa Mthombeni bengalithola njani?
Bayasithola www.lovehopewater.org. Kule ndawo khona lapho ungangena khona uthi donate, ubusuhlaba khonapho ke ubusudonata khonapho. Kasikhethi ukuthi yimalini. Yikuthi uhlupho lokuthi abantu bakithi abajayelanga ukuncedisa abantu bakibo, bamelela abantu bezizweni ukuthi babe yibo abancedisa abantu bakibo. Angikwazi ukuthi khona lokho kathi kwasuka kwalahleka kwathini Nkomo, enxenye ungangisiza khonapho.
Mhlawumbe kuswela Mthombe?
Hayi, lapha akula muntu oswelayo la. Lawu nje khona lapha awusweli, ngiyala.
abasemakhaya mhlawumbe abangaba belalela uhlelo abangathanda ukuziqoqa baqale ingadi lize basiza ngesikotsho bangalibamba njani bona
ingqungquthela onguyo khona laphayana ekhaya ubaba uDoubty Ndlovu uyatholakala ngobulawayo inombolo zakhe zocingo zithi 521070 iofisi yakhe ezo cingo zithi 712389135
hayi kuyabongeka baba Mthombeni be kukuhle ukuba lawe kuhlelo njalo liqhubeke ngohlelo lwenoluhle kangaka
kulungile bu
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafuke mbula
cha na 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 na